sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So
namuhla inani selifike ku 10.
But our numbers are still small as compared to where we started, which is
kusicho ukuba liyaqansa inani lakhona.
Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye i-21 eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 zifunyenwe zilalo umkhuhlane.
Itanka nasanimile elingenile esikole liqedisa itanka, amanzi aphume ayafuneka. Ama itanki ngakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi babekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Kana sibe vote almost 4 days as Peace Corps North akulangazi.
Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthaze amakhansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo zamabhuku abangenelisanga ukwabala ohlobo lweBraille. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 bafunyenwe belomkhuhlane lo selokhu uqhamukileyo uqalele eGlenview lePutiriro eHarare. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye interministerial committee.
We will not declare national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sileqiniso lokubana lokho okundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini kweHarare. Kungakho kumele silukhangele loludubo njengoluse Harare okwakhathesi. Yikho obekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuthiwa ngumthetho ukwenza lo.
Abezempila kahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe, benza yonke imizamo ukulwisana lalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Seluchaphele lasechithungwiza lapho ukutholakale abalichumi lambili abacatshangelwa ukuba bale kholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kukamasipala wechithungwiza uDr. Tondela Ikhasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olwedlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So the numbers are
But our numbers are still small as compared to where we started,
which is
kusicho ukuba liyaqansa inani lakhona. Kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathanisa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Kasuthi kungalesi sizathu ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele bayekwelatshwa khona ethiwa yi-Cholera Treatment Center eklinika ye-St. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi yeChithungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo oseluleminyaka luvuka ngokuphela.
kodwa thina siyakwazi ukuthi ama problems alapha ikuthi kakula manzi kuma tepethu njalo ama sewer ayabhesta lapha eTungwiza ingcekeza njalo kayithwalwa esikhatini konke lokhu yikokusuke kwase kuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
Ukhumalo usola njalo inkulumo yeziphatha amandla kumunicipality weTungwiza eziqhubeka zigezela oweHarare umlando wokubangela lolu dubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare ngabaqale labo babone ukuthi ama conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapha kundaba ingekho eriwa kagula enothoni kagula kodwa bonke lawo ngama towns ay interactor yevili lesitho Harare
abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akochigovanyika shopping center St Mary's bathi lanxa beyizwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Lethi Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Sisesaba ukuthi ngasibamba vele iyabiproblem iyabinkulu. Siyasabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi ngadla awukwazela ukuthi uzaba njani uzakugula uzenza njani ngokunkhuhlana akhona vele kawuchiye umuntu nxa usuqalisile hayi kulodubo. Ngubukhuphe ukuthi vele singenzani kodwa he siyadinga impilo kodwa hey funzi
ukhala ngokuselakala kwamanzi emzini weTungwiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha thina senzisa amanzi evele emgodini kodwa amanzi angikhona sesifuna itreatment vele ukuthi abe ngcono ukuthi nathini kwabantu. Hayi isithwala sethu sifuna ungathi siright angazi kukhona okungenzeka uyabungakazi ukuthi vele ungahamba njani.
Umkamongameli unkosikazi Auxilium Nangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBudiriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Saneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisisa amasuweji balungisi besinike amanzi aklini labo lezikole zikufuze zivalwe abantwana ikholera iqala iphele kuze abantwana bengabi nabantwana abazaba benikana ikholera esikolo ukudla ababekudla beswela amanzi konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona lapho.
Amapolisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo lamabhuku olwamabhuku abangenelisa ukuwabala awohlobo lwe-braille endaweni ezinjengezikolo emakolitshini amakhulu ama-yunivesithi laseziphaleni zamabhuku zama-library. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuphume embuthwaneni owenzelwe Harare City Library wokunanza ilanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele-International Literacy Day. Izifundi eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lwe-braille kuphazamisa izifundo zazo njalo zicina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana oqhuba izifundo zomthetho ekolitshini elikhulu le-yunivesithi yeZimbabwe uthi balo dubo njengezifundi ezingaboniyo sikhuluma kanje kulolu daba.
Like ngesikhathi lesi esikuso kadesi i-main machine yethu umtshina wethu othiwa yi-imboza wafa so isikolo silokhu sizama ukuzama ukuthi siwulungise kodwa ya ama-challenges alokhu esiwamaningi. Then amaphepha wona ekuseve sifuna amabhuku kanye okubambe ebrew ukube sibe sibala ngesandla amabhuku ona lawo kawakho sakade siphila ngama soft copy then siyasibala kuma computers but amanye amabhuku abengekho kuma soft copy
Unkosikazi Ratijo Muchayiri osebenzela Ibulawe Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni. Njalo uthi lolu dubo lokusilela kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hatshi eHarare kuphela.
Lathi sihlangana lalolu dubo lona lelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo kobulawo ezinye i-braille equipment asilayo, even ama-braille paper. Even if umuntu ingabuya walk in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ahambe lalo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi khathesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-braille books ahambelana le new curriculum. Kuyahlupha, I think we've got ama 1 or 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba kutshela laye ongaboniyo utshelele umhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle kwelizwe ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification, kwazi ukuba le step esesibili esithiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali, ngoba iseke yadinda amabhuku awe-braille edlula inkulungwane ezintathu 3200 ezifundo ezeprimary, yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili 2000. EleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho we-Marrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi umthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elile ziphadla zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe namabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ukusenjalo, abesifazana bedolobheni leGwanda sebekhuthaze amakhansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lokho kuvele emhlanganweni wabomama lamakhansila obuqoqwe yinhlanganiso ye-Women in Leadership Development, iWILD. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eGwanda.
Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobho leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakhansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanki elikhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile ukwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. Unkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi sespiscop North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo sekholera.
Itanka nasanimile elingenile esikole liqedise itanka, amanzi aphume ayafuneka. Ama itanki ngakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale sibe got almost 4 days esipiscop North akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
Unkosazana Nomsavela uthi kuyadingakala ukuthi ikansile yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokudala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi ward 4 sokungani yi-dump site. Idoti yonke itholakala kuward 4 nxa sihamba silasithunzi sifonala njengabantu edotini vetha. Imakethi ayila toilet, bahamba etoilet e-old location. Kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khonaphana. So sicela ukuthi i-health department singazisibophi izicathulo siyilanda. Sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo, bangasebenzi e-town kuphela le mali yokuthi bangene.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki yekansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwesikolo lezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new dispensation, let us work together. lukana kapu sisi ndao. We have tried it and we have seen it. I politics zangkona is kate snake. This is the same move. But it is our chaunda. Okumele mkale mkambenga. Pambi. Let's support our council. Let's see them. We are needing it. We are so much to kaso unko zogura na makansila za soli.
Umko kwenchelo ze wild. Unko saza na tubelise mafu. Utibaza kubekela pambili. Behlanganisa umama la makansila. Ukuze hindu bezkona zilungisiswe. Umafu kutazo umama uti labo. Bapateke kwezo mbusazwe.
And let us say atabu kuti namhlanje ulo mama ukansila phakathi kwelo anti bekuyi gentleman club kodwa sokutshintshile. I hope ukuthi in the next 5 years there are four more women abazojoin umama unepha anti. So yi-challenge ngithi bomama umgoqo liyane kade kuthiwa umama abakwanisa sesibonile umama abakwanisa anti.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale ongene lomhlangano lwamakansela akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakansela.
Sifunda ukusasa kube indaba kakansela, kumele kube indaba yethu. Even that what level ngani ngahlala la kansela kwathi umoja lithi ndoda sifuna ukuplana lokhu lalokhu 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 liyabe loko limaka limejara lendawoni. Lanazo ufika ucelele zathi lokwana sikuzamile, lokwana kusehluli, lokwana siyakulungisani ngomnyaka ozayo. Ngoba ukhansela ngaba ngapha amarizini zabe ngapha ayisiyo i-administration ekhansilini esiyikhangeleleyo.
Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulele abantu abangamathumi amabili lange. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Ele Sweden selisungule isikhwama esezigidi eziyisithupha lamakhulu amahlanu amadola i-$6.5 million esokuncedisa amankampani eZimbabwe ukuthi athuthukise inhlelo zamandla amagetsi emaphandleni. Ukuvulwa lolu hlelo ngokusemthethweni eHarare namuhla, isiphathamandla senkampani ye-Swedish International Development Authority eseZimbabwe unkosikazi Mitt Senegren uthe ilizwe lakhe lisungule lolu hlelo ngoba kusobala ukuthi iningi labantu emaphandleni lisebenzisa amafutha eparafini lokunye okuphikisana lokulondolozwa kwemvelo. Lokho kwenzakala kulesiphathamandla esivela kwele Belarus elizweni. Umnumzana Victor Sheyman yena usenxuse umongameli Mnangagwa elizweni lakhe. Amazwe lawo mabili aphathisana kunhlelo ezivalisa ezokulima ezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lezamandla amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Thamani Ncube owayengukhansila owemadlambuzi ePlumtree.
Amagetsi emaphandleni ngalo hamba-hambo uzabona amapholu amagetsi uphinde ubone le ntambo zakhona ukuthi khona zikhona. Kwezinye indawo futhi ubone lama transformer ukuthi khona akhona. Kodwa lapha abe echunywe khona kusezikolo ikakhulu kumbe ema business center kumbe ema ezinkambeni zamapolisa na kwamanye ama clinic kodwa izakhamizi hayi into okuthiwa ngamagetsi kusale iphupho kuzo ngike ngavama ukunanzelela ukuthi khona kanti yindaba kukhanya amagetsi izakhamizi zingafinyeleli ngathola ukuthi khona intengo yakhona hayi umuntu makhaza kangeza ke ayifinyelela kanti kakhulu lalapha akhona kona lapha esembalise khona ezikolo la ngapi ngapi abuya mhlawumbe usuku olulodwa phakathi kweviki abantu sebecina besebenzisa ezinye indlela ezingasizo magetsi
bawana ke anjengabo solar energy lamanye
i-solar energy ingani i-installation singathi ukufakwa kwakhona ukuthi uzube layo iyadula sizofuna ukuthi khona uthi solar rise uzathola ukuthi khona hayi intengo yakho ayifinyeleleki ngoba abanye ukuze umuzi wakhe indlu eyodwa ibe electrified sikhuluma ngabo almost about 10,000 rand ukuthi khona umuntu aze enelise ukuba ne-basic lokuze solar system emzini wakhe epheleleyo
ungathi imizamo le eyenziwa nguhulumende lamanye amazwe ingaletha umahluko
indlela zokusebenzisa ezingangcolisi umkhathi imbono ngani kalo kumele kusetshenziswe iprincipe kakhulu yokusubsidiza ukuthi khona mhlawumbe asubsidize i-equipment uhulumende eyabe ingenelana namagetsi ngoba ungananzela ngakhesi a simple solar battery oyabo ungalisebenzisa phose maybe 3 to 3.5 years lingazange likuhlupho is going for almost about between 120 and $150 emuntwini makhaza khona lokho vele eswele impuphu sithandekile akulula ukuthi khona sacrifice that much kanti ama-solar panels they are almost going amakhulu la ama-200 to 300 watts they are going for almost about 5 to 6,000 rand which is almost about $500 or $600 kanti ke kuzaba nzima ukuthuthukisa umntwana wemaphandleni ukuthi khona ntambama laye azibone ebala kumbe azibone laye exhumana nomunye lo mhlaba wonke singathi kuma television sets kumbe ngapasithole laye elingana nabanye abantwana abasemazweni athuthukileyo kuseza sikhathi isikhathi intshisekelo yami ukuthi khona mbona uhulumende ezama ukusubsidize ukwenzela ukuthi khona impahla le yama solar ingabi impahla edula kakhulu
lo ngumnumzana Thamani Ncube owayengukansila weMadlambuzi sixoxela ekhona le ePlumtree Chokulamhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala emazweni ole diaspora forum siphatha imizamo yenziwa ngabasemazweni ukubuthanisa imali yokunceda ukulwisana lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera eZimbabwe thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo Wathi sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Iziphathamandla eziqondisa inhlangothi ezihlenga uZulu ngesikhathi zengozi sikhuthaza izigidi lezigidi zabantu abasemhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga kweMelika ukuthi zilungiselele ingozi engalethwa isavunguzane sezulu leHurricane Florence. UHurricane Florence ukhangelelwe ukufika emhlubulweni le. Ekupheleni kwayona le iviki evelela elwandle lweAtlantic Ocean. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uChris Gande weStudio 7 ukhuluma lomnumzana Ralph Mthombeni osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala khonapha kweleMelika.
Lapha sengathi kanje kubalwa njani ngathi mfike lapha 2002 kuze fika khathesi
kuminyaka yonke yona le osuyihlezi lapha eMelika ubona njani umumo wakhona nxa uqathanisa lo ekhaya
umumo wakhona kwehlukene kakhulu ukubona kwami ngoba ekhaya izinto zangkhona eziningi ukhayela kuphela ungathi kuyakuhlupheka uhamba kwakhona ukudla kwakhona ukudlala kwakhona ukuthini kwakhona hayi kukhayela mfowethu akuhambelanje ngeza ke ngiqathanise lapha kuphambili kakhulu
ngokubona kwakho uzaphindela yini ekhaya ngemva kwesikhashana?
Hayi, vele ngilungisa kakhulu ukuphindela ekhaya, ngoba mina ngithi ngifike lapha mvele sengingukhulu, sengiyindoda endala. Akulanto engimangalisayo ukubona yona le development engiyibona lapha, kuyangikhulisa ukuthi ngibuyele ekhaya.
Manje imuli ke uyahamba la yini?
Hayi, abantwana ngithi abantwana sebengaba lapha, ngibona ukuthi bangavuma lokhu ukubuyele ekhaya. Kodwa ke mina ke lo nkosikazi wami, hayi, asiboni ukuthi singa-retire lapha. Sibona ngathi kungaba kuhle nxa sise emzini wethu nje khona laphana ekhaya, ngoba ekhaya kusekhaya. Ekhaya lobo wazi uhambe uyehlala emazweni, awuzwa ukuthi ungaphi, kumele uzwa ukuthi ungaphi nxa usekhaya.
Abantwana ke ubona ngani baza penduka yini ekhaya komunye umnyaka benze njengawe ukuthi nxa sebefuna ukuretire baretire ekhaya?
Hayi, abantwana kangivoni, ngoba ngithi bona lokhu mina engikuzwayo bona kabakuzwa, ngoba bona bafike lapha, bakhulela lapha, sebethatha lapha, sebehlala lapha, sebezinto zabo zonke sezingathi ngeza lapha, sebengathi bayavakatsha nxa besekhaya. Kodwa mina angivakatshe ekhaya. Nxa ngisuka lapha ngiyazizwa le gazi lami ukuthi sengisiya ekhaya.
Manje awukhanuki yini ukudla kwekhaya, njengoba sesizwe abanye besithi ukudla kwemazweni kuthiyene lokwekhaya?
Lokho kuvele akuphambanisi, ngavele ngiye ekhaya nje ngibuya nithwele. Bengihambile nje kaze singo-August, sile 40 years wedding anniversary ekhaya. Ngibuye ngilayitshile lokho enzidlobo ekhaya zo August, September, ngifike kathesi. Lapho vele akumahluko omkhulu kakhulu.
Ikudla bani lokhu okuthwalayo ubuye lakho ukudle ngapha?
Uyazi, kusuka yonke into, kusuka kumbe kusiwithi yamabhiskithi, impuphu, into zekhaya, imfushwa, izinto ezinjalo, xakuxaku. Ngibuya ngilayithile.
Bona abantwana ke bayakudla yini khonoko?
Vele abezwa lokuthi ngizwa difference ba, ngoba mina nxa ngisidla ama-biscuits lana, ama-mari, ama-lemon cream, igazi lami liyezwa ukuthi ngidle i-biscuit. Manje bona ngithi badla kuyafanana.
Lo ngumnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umculo kaCalvin esithi yena uyaziqhenya ngoBulawayo kontuthu. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare, njalo inkulungwane phose ezintathu zihlaselwe yilo umkhuhlane. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.